ukungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi ikakhulu ezisenkabeni lasensitha yabantwana abangabafana abakubiza ngokuthi yihernia yisimo abanye abantwana abazalwa belaso umzimba ukhangelelwe ukuba nxa befikisa iminyaka emihlanu uzilungisise wona wodwa kungela kudinga usizo lwabodokotela. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchasisa ngalesi simo sehernia kabanzi.
Kunzima ukuchasisa leli bala ngesintu, kodwa ihernia kuyikutshengisela ukuthi inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kuhle, ikakhulu inyama zenkabeni kumbe inyama zalaphakathi inguinal. Thina ezasenkabeni sithi yisibhono nxa kungahlangananga kuhle. Lokhu kwenzakala ekuzalweni komuntu. Inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kahle.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ngokuya kwesikhathi nxa umntwana ekhula inyama lezi zilakho ukuthi zihlangane zodwa.
Ukungahlangani kuhle kwezinyama lezo kudala i-weakness eyenza ukuthi amathumbu ngesinye isikhathi enkabeni angenani acine engasatholi igazi elaneleyo lokuphefumula okwaneleyo. Konke lokhu kudala ukuthi umuntu acine eselimazeka kakhulu kumpilakahle yakhe. Nxa bengabantwana abangabafana uzakhangela ukuthi ngasensitha kwakhe uyavuvuka. Nxa ekhala kuyakhukhumala. Ngesinye isikhathi kuyazilungisa kodwa kugcine kuvalekile, kugcine sokuziphelela.
Kulabanye abavame ukuzama ukwelapha lesi simo ngemithi yesintu, kodwa umongikazi Chuma uthi lokhu akwelapheki ngendlela zesintu. Kumele abantu baye esibhedlela bayethola usizo ngoba kuyinto eqondisekayo.
Lokhu ke akula ngenye indlela okungalungiswa ngayo ngaphandle kokuthi umntwana ayenziwe i-operation. I-operation eyenziwa umntwana esengaphezu kwe-5 years ngoba kukhangelelwa ukuthi ngeminyaka engu-5 kumele kube sokuvalile. Nxa kungavalwanga kumele ahanjiswe kubodokotela a-operate lowo mntwana.
Osakhulayo uProud Ndlovu kuchaza ukuba wananzelela njani ukuba ulesimo sehernia.
Kwaqala kulumaluma okwamalanga amabili phezu kwensitha. Ngelanga lesithathu kwasekuvuka kuvuvukile kakhulu. Lami ngokumangala okukhulu ngasengisiya esibhedlela ukuthi ngiyebona odokotela. Mina wasebengitshela ukuthi ngiphethwe umkhuhlane okuthiwa yi-inguinal hernia. Njalo umkhuhlane awelapheki ngezinto zesintu, welapheka kuphela ngokuthi uyenziwe i-operation. Ngithanda ukukhuthaza bonke obaba labobhuti labantwana nje abangabafana ukuthi lawe ungazibona usuphethwe ngalowo mkhuhlane ungawufihli, ungabi lenhloni ngalowo mkhuhlane, uhambe uyedinga uncedo kubodokotela.
Kwesinye isikhathi abantu bayacabangela ukuthi lokhu kulakho ukubangela ukuswela inzalo. Inkosikazi Sihawukele Msimanga uthi umkakhe ubelayo ihernia kodwa wathola usizo njalo akuzange kubaphambanise ekutholeni inzalo.
Mina umkami wabanjwa ihernia ngo-2017 khonapho sasingela bantwana. Saba lokukhathazeka okukhulu lapho sibona umuntu evuvuka ensithi sisithi mhlawumbe kuza affect ukuthola kwethu abantwana, kodwa wahamba esibhedlela waya-operate. Khathesi ngikhuluma nje si-right njalo awuzange ngisho kube kuphambanise ukuthola kwethu abantwana ngoba sesilayo namuhla umfana.
Ihernia ingachazwa njengesimo sokungahlangani kuhle kwezinyama zangaphakathi komzimba ezingakhanyiyo. Kugcina kubangela ukuba amathumbu atshilane kumbe umuntu engasenelisi ukuphefumula kuhle. Abezempilakahle bathi umntwana ulakho ukuthi azalwe enjalo ngezikhathi eziningi umzimba uyazilungisela wona wodwa inyama lezi zizihlanganile zodwa umntwana engakadlulisi iminyaka emihlanu. Kodwa nxa sethe wedlulisa iminyaka emihlanu, ingcwethi zezempilakahle zicebisa abazali ukuba badinge usizo lwabodokotela ukuze baqondise lokhu ngokuhlinza umntwana. Bayaqonqosela abezempilakahle ukuba lokhu akwelapheki ngemithi yesintu kodwa kuyinto eqondisekayo njalo ephelayo nxa umuntu ethe waya esibhedlela kungakhathalekile ukuba seleminyaka emingaki yokuzalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ngubathabile Masuku.